yekwenzakele sibili ukuthi khona abantu bezanupf bahambe bayovalana lemigwaqo. So abantu basebekhipha akade belo president wethu basebekhipha amatshe layanade efale imigwaqo. So bathe sebegijimiswa khonapho abantu bezanupf basebe abanye balimele sibili balimele bathethwe bayezibhedlela. Yikho okwenzakeleyo namhlanje khonokho.
Kodwa siyezwa ukuthi labebandla lenu ele MDCT labo bebesilwa lalabo abanye abacatshangelwa ukuthi ngabezanu PF.
Akula muntu weMDC kade silwa lomuntu wezanu PF. Abantu wezanu PF yibo babuye batshaya abantu bemu. So nxa wena ufuna ukuthi khona ubaleke umuntu angakujuma uvele ungazange unakanele ukuthi khona kulomuntu ongayenza enye into. Ye kuyakwaniseka ukuthi khona lawo ubuzisikele ukwanisa ukubaleka ngoba uyakwanisa ukubulawa ngabantu. Laba abantu bavele bale njongo xa bangahlala bengatshayananga nabantu le babo bayacela sebetshaya futhi njengoba labona sokuyenzakala lapho ukuthi igama toxi ye la enjani njani lapha ama-wifios yikho abakuyenzayo khonokho.
Lina libone ngani ukuthi ngabe bandla lezanu PF?
Abantu bezanu PF abahloniphi umthetho. I-High Court kathesi ikhulumile ukuthi khona ama-sport fines layana elwayenzayo uphandle komthetho. Bayaphendula besithi bona fela abakulaleli kodwa nxa kuyikuthi kufeva bona ready kokuthi umthetho. So laba abantu bavele lapha elizweni ezimbangwe lapha ivini isena. Nxa likutshontshela vele alikutshayi bona bazithembile ukuthi khona akula nto abayiyenzwayo. Wena ungababisela akutho ukuthi khona umuntu angagqoka i-t-shirt ezane seyilamandla kakhulu ukudlula izwe lonke. Silamandla lato ukuthi siyakwanisa ukuyenza all day singakuyenza but wena oyabe utshayiwe futhi amapolisa ayabe uyayesake kudinga kathesi akumangalisi libona abantu abatshayiweyo abalimile basesibhedlela besiyabotshwa besesibhedlela kodwa umuntu ehamba emgwaqweni ezihambela umuntu bekwazi ukuthi nguye utshaya woyo otshaya abantu kubotshwa umuntu otshayiweyo.
Kambe injongo yabo ngeyani?
Abantu bezanupefuze bakwazi ukuthi kona bona ama-constituents abo amaningi abaseruzefa abakeze babona umuntu we-MDC khona ngale baruzefa ehamba esiyenzani lapha esihamba khona yikho lapho esibusa khona. So nxa yiphathi yemaruzefa sebefuna ukuthi khona labayana abanikazi bendawo bengazihambeli endaweni lapho abafunwa khona kodwa isithutha esivelayo sibone ukuthi khona into abayenza yokutshaya abantu yikho ukuxotha abantu abakuyenzayo. Kathesi labo abaleaders ezanupef ungababuza bayakutshela ukuthi khona ayisithi kodwa beyibo